Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walambulela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhla ka 23 kuNhlolanja 2020 uGibbs Dube. Endaweni zethu lamhlanje, umsekeli kasibalukhulu weUnited Nations unkosazana Amina Mohamed wele Zimbabwe.
Ngibona kuyiprocess eqakathekileyo kakhulu ukuthi yenzakale. Kuhle ukuthi iprocess le iyanzakale eZimbabwe and sokusele 10 years kuphela ukuthi sibe ngabantu abakhanya ngani ba-achievile ama-SDGs.
Sokubunjwe amakomiti okuxoxisana ngombhuqazwe kwekugrawundi.
Amakomiti asefonile ukuthi akakhangele lolu daba, sidinga indlela yokuya phambili.
Abantu badlana ingqondo ngokutshengisela emgwaqweni okuzayenziwa libandla le-MTC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa.
Inhloso yamaprocess la ngeyokuthi wavotelwa ngabantu kube yikho, ngeyokuthi ivoti yabantu ibe sebantwini. Ukhetho lwafakwa ngabantu olukapresident Nelson Jamisa yilesiliswayo.
Kuqhubekela phambili ukwakhiwa kwedamu leGwayi Shangani Dam okulakho ukunqabela ukuswelakala kwamanzi kwezinye indawo eMathebeleland.
Yebo, lapha kufakwa imali eningi ukuthi kuyakhiwe idamu lana liphelele, liyaphela ngo-2021. Wani ubone ukuthi athi imiduri lona suku 8 meters.
Lingakhuthwa ngezamasiko ezabatsha kanye lokuphathelane lokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umsebenzi kasibalikhulu weUnited Nations unkosikazi Amina Mohamed ukwele Zimbabwe. Iphephandaba leSunday Mail libika ukuthi unkosazana Mohamed ukhangelwe ukuthi uzangena umhlangano owe-African Regional Forum on Sustainable Development oqala kusasa. Unkosazana Mohamed labanye bakhe bazaxoxa ngokuthuthukisa umnotho welizwe leZimbabwe lokunye okujiyeneyo. Kuzabe kulomhlangano obizwa ngokuthi i-Regional Coordination Mechanism for Africa okhuthaza ukuxoxisana kwabatsha okuthiwa i-African Youth Engagement Forum. Sizalethulela okunengi ngalokhu kuhlelo lwabatsha. UJustice Selonare, umgcinisihlalo wekomishini ebona ngokukhumisana umlotha eNational Peace and Reconciliation Commission, uthi sebebumbe amakomiti okuxoxisana ngombhuqazwe wekugrawundi okuzabe kulezinduna abamele inhlanganiso ezizimele zodwa labantu abalezihlobo ezabulawa eMathebeleland lenkabazwe kusukisela ngomnyaka ka-1983 kusiyafika umnyaka ka-1987. Uthi bamisa ukugebha amangcwaba abantu ababulawa eGugurawundi ngenxa yokuthi kwakumele kusetshenziswe ezinye iziqondiso zomthetho welizwe leZimbabwe. Kulamathambo abantu ababili ababulawa ngesikhathi sombhuqazo weGugurawundi eCrossdete abagejwa inhlanganiso ezimele yodwa ibambisana lekhomishini le kodwa kwamiswa kwezinye indawo uZulu esejinga okumangalisayo esithi uhulumende ufuna ukuvala ukuthi abantu babulawa yikugrawundi. Okwamanje inhlanganiso yeMathebeleland Collective layo idla amalahle isithi umnangagwa uyehluleka ukulungisa udaba lwegugrawundi. Unare uthi abantu sebezaxoxisana mgceke ngombhuqazwe wegugrawundi.
Ngeveki iphelileyo bengikobulawayo khuluma ngayo nalindaba umongameli welizwe wabuya ke waxoxisana labantu. Labantu batshela ukuthi hayi, lokhu sibona ngathi kungahamba ngendlela enje, lokhu kungahamba ngendlela enje. Amakomiti asefonile ukuthi akakhangele lolu daba, sidinga indlela yokuya phambili.
Siyabona ukuthi lake laqalisa ukuthi kugejwe amangcwaba amabili e-Cross Date Service, yakukhumbula lokho. Kodwa kwagcina kuphelele moyeni, kuyini okwenzakalayo njalo liyaqhubekela njani phambili ngodaba lolu?
Yes, phambi kwami ngilogwalo olutshengisa ukuthi kuqoqiswane ngakho lokho. Abantu babe kulindeleke ukuthi bayoyenza ama-burials, ama-exhumations. Sekukhanya ukuthi mhlawumbe sathi sikwenza lokho singakaqedisisi ukuthi umthetho uthini. Lakho sifaka amaphepha kulaba baphethe izigaba endaweni ezithize ezinjengamakhosi ukuthi hhayi kuvele kuhamba kanje. Sesiza kwenza sikhuluma ngakho namhlanje emhlanganweni lama-commissioners ukuthi indlela efaneleyo yikuthi siyekhulumisana lezinduna, kukhulunyiswane nama-stakeholders anjengama-civil society, sikhulumisane nabantu ababe-affected ukuze uhambe kakuhle, sikhulumisane nalaba abangasiphathisakhe kuleli hlelo le-information. Lo mthetho siwudingisise ukuthi ongasiphathisa yikuphi.
UJustice Selonare ngumgcinisihlalo wekhomishini ebona ngokukhumisana umlotha ye-National Peace and Reconciliation Commission. Sixoxe laye ekoBulawayo. Kulabanye abantu abasekela okufisa ukwenziwa libandla le-MDC elikhokhelwa uMnumzana Nelson Chamisa elithi abalandeli balo bazatshengisela emgoqweni kungacelwanga imvumo emapholiseni njengoba bevinjwa sonke isikhathi bengazama ukwenza lokhu, kodwa kulabanye njalo abangakusekeliyo lokhu. UMavis Gama usethulela lolo daba.
Abasekela ibandla leli bathi ukutshengisela okungekho emthethweni yikho okungaletha inguquko kwezombusazwe ezokhetho lokunye abafisa kwenziwe eZimbabwe ukuze kube lohulumende kaZulu lentuthuko. UPasho Raphael Sibanda okuhlangothi lwabatsha kubandla leli kobulawayo uthi kunenge abafuna kwenziwe.
Inhloso yama-protest la ngeyokuthi kwavotelwa ngabantu kube yikho, ngeyokuthi ivoti yabantu ibe sebantwini. Ukhetho lwafakwa ngabantu olukapresident Nelson Chamisa yilesululiswayo, yinhloso yangikhona yona leyo. Ama-protest lawo anithandabuzi kangicabangeli, ngiyakwazi ukuthi inhloso yangikhona izabonakala, njalo ngiyakwazi ukuthi okuyikho esifuna ukuthi siku kuphumelele kube yimpumela kuzayenzakala.
Futhi bakulindele konke okuzakwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa bengatshengisela emigwaqweni.
Sonke siyazi ukuthi uhulumende wethu akafuni ukuphikiswa. Uhulumende wethu ugxozela indende, gxozela igazi ukuthi abulala abantu. Abantu kabasesabi lutho, abantu vele eZimbabwe kudala safa. So okungasikufa yikuyini, ngoba sinje sifa sihamba, akula msebenzi, akula magetsi, akula manzi.
Kodwa isakhamuzi seKhambuzuma uMnumzana Collins Ncube uthi ibandla le-MDC lidlala kubi ngoba abantu balakho ukukhahlanyezwa ngamapholisa ensitha awe Central Intelligence Organization lamasosha.
Ngibona ingani usikhulumende akakho kustage sokuthi engazwisisa ukuthi abantu ke are free to demonstrate, betshengisele, bekhulumisane la, besende ama-message yabo kukhulumende ukuthi izinto azimanga kuhle. Kodwa ngombono wami ama-protest lawa ambona ukuthi angaguqula inkathazo esihlangana lazo kwezomkhonomi.
UNcube uthi lokhu kuzakwenza kube nzima ukuba kuphume okubambekayo phezu kokutshengisela emigwaqweni.
Kaningi-ningi into zakhona zitshintsha zihle zibe politically, kugcine sokulokudlwangulwa kwabantu. Njengoba sikhuluma nje kulabantu ama-youth leaders awe-MDC asebotshiwe already, ama-charges angikhona akaziwa. So kutho ukuthi uhulumende uzabe esebenzisa i-force.
Kulabanye abasekela ukutshengisela emigwaqweni okungekho emthethweni.
Siyakwazi mhlophe ukuthi uhulumende akazi uzayenza noma yini ayajwayele ukwenza, ukuthi sesabe achaye ajike ama-tiergas athini, kodwa sizaprotesta kuphela.
Usibindi ufisa ukuthi abantu abaningi basekele ibandla le-MDC esithi ukutshengisela emigwaqweni kulakho ukuguqula indlela ilizwe elibuswa ngayo.
Protest asiyekeli. Siyazi ukuthi abanye abantu bazosalele bazoshiyeka ezindlini zabo besesaba. Labo hayi, siyaku-understand.
Osakhulayo uTrevor Vimbelela kavumelani lalokhu.
Kuzakwanisa nje ukuthi kufake iZimbabwe on the international map ngendaba yokuthi amalungelo abantu asoze atholakale. Amalungelo abantu uhulumeni akasoze awahloniphi, ngoba abasoze bakhona ukuthi babanike imvumo yokuthi bakwanise ukuthi bayenze lawa ama demonstrations. Nxa bebanikile imvumo, ngibona bezabagcwalisela amapolisa kuma protest abo la kuma demonstrations abo.
Umnumzana Bekezela Gumbo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe okunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI, uthi kasingafiki isikhathi sokuthi uZulu labamabandla ezombusazwe aphikisayo bakhulume ngalizwi linye baveze ukukhonona kwabo ngombuso kaMnangagwa.
From a political theory mina ngiyazi ekuthiwa kumele kube le shock incident, kumele kube le something eyenzakalayo eyenza ukuthi international community ibe le interest ezintweni ezenzakala eZimbabwe. Awukabi le shock yikho libona abantu lokhu besazihlalele bezihambele emsebenzini lanxa bengaholi.
Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uhle wakubeka sobala ukuba amapholisa kasoze abukele abalandeli bebandla le-MDC besenza santando emigwaqweni, uthi bazajeziswa abantu abephula umthetho. Abezomvikela badubula abantu abambalwa nyakenye langomnyaka ka-2018 kulandela ukutshengisela kwabantu emigwaqweni ababekhonona ngokukhuphulwa kwentengo yamafutha ezimota mahlayana, njalo langokuphuza ukwethulwa kwempumela yokhetho lukamongameli. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Umsebenzi wokwakha idamu elikhulu eGwayihlangane Dam esabelweni seMathebeleni North usuqhubekela phambili, njalo leli damu likhangelwe ukuphela ukwakhiwa ekupheleni komnyaka ozayo. UEzra Jesus Banda usethulela lolu daba.
IGwayihlangane Dam kubikwa ukuthi ingalethela idorobho lakoBulawayo lezinye izigaba zeMathebeleni inguquko emangalisayo. Uhulumende wabamhlophe wawacabanga ukwakha idamu leli, kodwa lokhu kwaphelela emoyeni. Abalwa impi yenkululeko abagoqela umoya uDumiso Dabenga babefuna kwakhiwe idamu leli, njalo kufakwe impompi zokukha amanzi ziwaletha koBulawayo. Uhulumende kamoya uRobert Mugabe wakuvimba lokhu ngoba wayebone ngani bafuna ukusebenzisa uhlelo lweZambezi Water Project ukuthi bamsuse esikhundleni. Ngokuya kwesikhathi kwehlula ukuthi kufakwe impompi zokudoza amanzi emfuleni uZambezi, uhulumende wasecela uncediswa lilizwe lakwaleChina ukuba kwakhiwe idamu leli. Okwamanje sekunethemba lokuthi iGwayihlangane Dam ilakho ukulethela uZulu amanzi kusukela ngomnyaka ozayo. Kambe kuzenzakala lokhu na? Umphathintambo ubona ngezentuthuko wesabelweni seMathebeleni North, umnumzana Richard Moyo, uthi sekunethemba elikhulu, njalo abantu bebekwazi ukuthi amanzi azabuya kulolu hlelo koBulawayo.
Kutshanelwe imali eziningi eMathebeleni North. Njibani ubonile sike lahamba lapho sabone lokhu zene eGwayihlangane Dam, and iGwayihlangane Dam lapha kufakwa imali eningi ukuthi kuyakhiwe idamu lana liphele, and liyaphela ngo-2021. Wanu boni ukuthi athi imduli lona suku 8 meters, and umduli lona uyaku 72 meters, and iminyaka lo siyaphela Elizabeth seluku 28 meters idemo leyana.
Izakhamuzi zalumhlubo lweMandebeleni zithi umoyo usebise inguquko enkulu esigabeni. Umoyo uthi kuningi okwenzakala esabelweni seMathebeleni North.
Kuyakhiwa nje wanu bona umgwaqo osuka koBulawayo usiyenkayi. Kade sinxa usuka koBulawayo usiyenkayi uhamba more than 5 hours, but umgwaqo wanxa sulungisiwe uyabusuhamba 1 hour yabesusenkayi.
Umoyo uthi usebenza kahle labantu, oyiko kwenza uba kube lentuthuko esabelweni sakhe.
Kuba ufuna nxa ukhona ungenile la uphiwe umsebenzi ngumongameli kumbe ngugovernment, kufuze ulandelele izinto lezi ukuze zihambe, ngoba lawo ungathi usuphiwe uzihlalele izinto ziyazimela. But inkalakatha ukuthi ulandelele, and i-team engilayo eMathebeleni North happy ngoba bayasebenza konke. Sikhuluma nge-one voice. Amaningi ama-projects akuma-districts, kuma-councils, ngoba balemali ye-devolution abayiphiwe. Wonke ama-roller district councils batholile izimali ze-devolution.
Kodwa abanye abantu abanathemba lokuthi luzaphumelela uhlelo lolu. Umoya uthi basebenzela uZulu.
Ngithanda ukubathembisa abantu be-Mathe North ukuthi umsebenzi esiwuphiwe nguhulumende sisonke le-team yami engilayo eMathe North kusiyafika 5 years yesiphiwe nguhulumende ukuthi siyisebenze, siyabe sikhatshana. Ngoba kade sibonile kuyakhiwa amahhofisi elupane siphilungiselela ukusuka lapha koBulawayo siyesebenzela eduzane labantu le-development zethu ezikhona, ukuze abantu bengahambi imango emide besiza koBulawayo ebesilande eduzane elupane.
Kunabanye abantu abathi idamu leli alisoze lincede uZulu wakulomhlubulo, ngoba abantu bokuza yibo abazaniyo amaphepha okwenza inhlelo ezijiyeneyo ngaphansi kohlelo lokwakha amanzi emfuleni. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Thabani Dube weMzola.
Yes, siyayibona imisebenzi kamoyo. Kodwa siyakwazi ukuthi abantu bempumalanga yiba bazagcina begcwala kudamu legwayi bezothiya inhlanzi lokwenza amaproject. Thina sivalelwe ngaphandle. Sicela ubaba umoyo labanye bakhe kuhulumende bavalele ngaphandle abantu basemashona le.
Unkosazana Thubekile Ncube ohlala eJambezi ujabule kakhulu ngokwakhiwa kwedamu leli.
Uminista lo umoyo uyasebenza okusijabulisayo. Mina ngumsekeli webandla le-MDC kodwa intuthuko yiyo engiyifunayo. Njalo siyabonga okwenzakalayo esabelweni sakithi. Silethemba idamu lemgwaqo elungiswayo iyaphutsha. Sithi phambili nge-devolution.
Uhlelo lokukha amanzi eZambezi lwacatshwa ngomnyaka 1912. Uhulumende wayekhona ngaleso sikhathi. Ngokuya kwesikhathi lwafakwa ngaphansi kwenhlanganiso yeMathelezi Zambezi Water Project. Kodwa kwaselakala imali yokulwenza. Okwamanje kukhanya kucomuzelwa amanzi edamu likagwayi leShangane. Kungakhanyi ukuthi kuzenziwani uhlelo lweZambezi Water Project ngokuya kwesikhathi. Imele Studio 7 ngisegwayi igama ngezethiswa sibaba.
Sike sikhangele esiphathelane lokwamanye amazwe ngamafutshane. Kulabantu abedlula amakhulu ayisithupha lamathumi phose angamahlanu 648 ababanjwe umkhuhlane wecoronavirus kule China namuhla. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ilizwe leSouth Korea lisithi lalo selilabantu abaningi kakhulu ababanjwe umkhuhlane lo. Umkhuhlane wecoronavirus usubulele abantu abayi 2442 kule China. UMnumzana Bernie Sanders unqobe uMnumzana Joe Biden labanye kukhetho lwezakhamizi kula makhokasizi eNevada olwenziwe izolo. UBiden uthi ukhangelele ukuthi uzakwenza ngcono ukhetho lolu lokudinga ozancintisana lomongameli Donald Trump ngolwezi lonyaka. Sike singene kwezamasiko.
Senganamasiko
wesenzi bomandla
lobaba mkhulu
namasiko
babelo bolo
usenzi.
Lingalithola njani izulu kandaba endaweni zonke ke zomhlaba ezithiyeneyo? Namhla ke uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke silomama uSithembile Siqhoza Ndebele uyaziwa ngokuthi zingizwani izinja imbongi kwele Zimbabwe. Sawamukela uhlelo mama.
Sanibonani babuduke.
Ye linjani mama?
Siyaphila siyatholani.
Ye, uyimbongi sibili waqhasa nini ukuba imbongi?
Sase primary school. Ngangani ngikhuphuka kakhulu sengise secondary ngu form 1. Ngadonsa eminja ngaphuma phambili ngabuya eMatebo district ngaphuma phambili ngazophelela lapha e-trade fair koBulawayo ngu form 1 1987.
Siyakuzwa kakhulu. So okwenza ukuthi ube imbongi kuyini?
Ukuthi ngiyathanda ulimi lesiNdebele. Ebumbongini lapha kumbe kunkonzozeni lapha mawubhala izinkondlo usuka ubhala ngolimi olujiyileyo hayi ulimi oluphephukayo. So ngithakazelela ukuthi iinkonzo zami zifundwe ngabantwana besikolo ukuze bethole ulimi lapho.
Ye, sizwa njalo kuthiwa-ke kula abantu abafuna ukunika isicoco esenama akusiyele ngalokho.
Kuthiwa yi-National Art Marriage Awards inama. Lapho esathumela khona izinkonzo zethu abaloba izingwalo labo kungabalobayo, mina-ke ngathumela inkonzo ethi Vuma Ngikhule Lami. Yikho ikhethiwe le inkonzo. Khanya laphana kwizinkonzo sikhethe saba yi-3, so kuzafuneka ingqungquthela yakhona.
Akuyitshaya inkonzo yakho ngamafutshane sibili siza utitini?
Nanku umgwangu ufuna ukungigangela ngesiso esikhulu esigcwele umoya. Bahleka ngawobusa omhlathe elungile bazenza umahlombela abangabahlanguli zimpisi ingozi amabalabala. Suke kuseni kanixhegu ndini Vuma Ngikhule Lami.
Ulapho ujangani la?
Umntwana wesikolo lapho seqondane lo mdala lo othanda ukuzimisamisa labantwana. So abadala laba basiqomisile abantwana bethu besezikolweni. Namhlanje uhlangane nomntwana ongayivumiyo le ndaba yakhe. Uyamtshela kokuthi ha nangumuntu omdala uyaganga umuntu omdala lo uthi kabaleke endleleni yakhe yena injani yesikolo kamvumela khule.
Ye, valisa-ke ngamafutshane ma.
Hayi, lisale kahle balaleli, siyabonga. Ngicela lisifotele kumanama awards. Kufuneka umuntu oyedwa kathesi vote ku 00263 0718575690 The People's Choice. Kubo bonke ababa bekhethwe kuyabuya kutholakala isicoco somunye othandwa ngabantu.
Iphinde njalo inombolo.
0026371857 5690. Uthumela ibizo lami ukuthi sithembile esiXhosa Ndebele Zimuzwana Izinja, uthumela ngeWhatsApp kuyona linamba engikuphela.
Ye, qethisa ke inkondlo yakho khonapho.
Isiqoqodo ingqondo tu, manje mina ngisanqondo isiqoqodo ngahlana nengqondo engqondo. Khuzani mgatla egcozela ithambo lezinyana indenda, igcozela iqathala lengane, ansabani umhluzi yahubula, ihahabela ngitsho lomsipha, nenhlolakali imbala, uhubuhubu uphombo lukabhejane, zintwala ekhanda, ingamunyisa uthi yathithika, ngamalanda afuna imikhaza.
Ake siyabonga kakhulu ke Sikhoza lo-ke ngumama uSithembile Sikhoza Ndebele uzinja zingizwani. Ungathinela kusasa ngoba sekufisela inhlanhla.
Siyabonga. Ngize lathi ngomgqibelo mhla ka-29.
Asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Womanje-ke sesingena kwezabatsha silo Mike Hobe.
Yebo. Thakazo muhle zimpapo muhle. Kudibana kuhlelo lwabasakhulayo, ngingu-Mike Hobe. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha abakumhlangano we-African Regional Forum on Sustainable Development ophathelwa elizweni. Namhla kuhlelo sixoxa lo Thando Gwenji owenhlanganiso ye-Youth for Innovation Trust. Thando, ngiyakwamukela kuhlelo. Nantu udaba esilalo namhla kuhlelo. Umsekeli kaSiba sikhulu we-United Nations uNkosazana Amina Mohammed, yena usefikele kweZimbabwe ukhangela ukuthi uzangena umhlangano we-African Regional Forum on Sustainable Development okuqala kusasa. UNkosazana Mohammed labanye bakhe bazaxoxa ngokuthukuthukiswa kwemnotho welizwe leZimbabwe. Ukubona njani lokho?
Ngibona kuyiprocess eqakathekileyo kakhulu ukuthi yenzakale, and kuhle ukuthi iprocess le iyanzakale Zimbabwe, and sokusele 10 years kuphela ukuthi sibe ngabantu abakhanya ngani ba-achievile ama-SDGs. Ukuthi 2030 yasifike lakhathesi and kodwa kulutshwane bese sikwenzile ngama-SDGs. So ukuthi yona leyi iprocess ikhona lapha eZimbabwe kumalanga amalutshwane alandelayo, kusho ukuthi lathi kungasinika intshukuntshu yokuthi sizame ukwenza something, and sikwenza something sizama ukubambisana njengawo wonke ama-stakeholders ahlangene kule imithini.
Kuzabe kulomhlangano obizwa ngokuthi yi-regional Coordination Mechanism for Africa okuxoxisana kwabatsha okuthiwa yi-African Youth Engagement Forum kunceda ngani lokho?
Uncedo lwakhona sisazolubona ukuthi kungaba lakho ukuxoxisana lokhu then kube sokufumana, ngoba ensukwini ezedluleyo kumahlandla adluleyo amaningi sekuhlanganwa kuxoxe kodwa kungalalutho olwenziwayo, kungala labo ntanga abangikhona ukuthi baxoxe labayibo abaphethe amandla ukuthi balethe utshintsho. So mbona ngani njengoba lo nyaka belethe ontanga ontanga labo bazakwazi ukuzimelela ukwenzela ukuthi kungaxoxwa uqede kuba khona okwenziwayo ukuthi i-participation yangkhona ingaphombi ukuba i-participation yokuthi sinile saxoxwa but kubele something on the ground.
Awungitsheleke Thando, ubona ngani abatsha bayaphatheka na kwezentuthuko?
Ngokubona kwami abatsha bayazama kakhulu ukuphatheka kwezentuthuko, bezama ukuphatheka kodwa kulama-barriers amaningi ekuphathekeni kwabo. Abontanga abakho nxa sokufika etafuleni eliyiwolenza ama-decisions okuthi imali iye lapha lalapha. Ukuthi lobo ungazama on the ground ukwenza something njengomuntu omncane uyazama kodwa kulalapho ozaphelela khona, ngoba njengoba siwazi umhlaba walamuhla xa ungela mali you can only do as much.
Umbuzo wami wokugcina Thando, ngaphandle kwemali kukhona okunye na okungenza abatsha abaningi baphatheke kwezentuthuko?
Ye, okungenza abatsha abaningi ukuthi baphatheke kwezentuthuko yukuthi labo babe khona lapho kwenziwa khona ama-decisions ezentuthuko, ngoba kunzima kakhulu ukuthuthukisa isizwe uyenze ama-programs adingekho ngesikhathi kuxoxwa ngawo kusenziwa ama-decisions okuthi ama-programs akhona bekhona.
Hayi, sikuzwile Thando Gwenji, ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo lwabasakhulayo.
Ngibongile lami futhi ngayiphisalela.
Hayi, mthakazo omuhle limzwile uNkosazana Thando Gwenji wenhlanganiso Youth for Innovation Trust. Siqiba lapho uhlelo lwabatsha lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo T-Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane nabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 p.m. bese luqiba ngo-9 p.m. ekhasini lethu ele-Facebook ku-VOA Ndebele. Abafisa uxoxo lami ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3BIGMYKE3 yoni username yami. Kwanele kwanamhla sohlangana ngolwesibili. Oliver Lisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hobe. Thwakazo muhle. Bye bye.
Sike singene ke kwezokholo lesiKristu silontungamele Nkomo.
Soko isikhathi sohlelo vuselela umoya silomfundisi useniSpanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa, njalo ngiyathokoza ukuba phakathi kohlelo lwethu namhlanje.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje bemfuna ukubala umbhalo ozaletha ukukhuthaza kithi thina njengabazalwane beZimbabwe, lesidalwa zalapha eZimbabwe. Ngikhangele u-Ezekiel 37, kuyindaba eyaziwa ngabantu abaningi ethi yona isihotsha samathambo omileyo. U-Ezekiel uyakhuluma lapho uhlangana loNkulunkulu akhulumisana laye. Emtshengisa isihotsha esasigcwele amathambo awomileyo. Ngizabala kuvesi eka-3:37. Yathi kimi, ndodana yomuntu, kambe amathambo la angaphila yini? Ngaphendula ngathi, Nkosi Jehova, nguwe owaziyo. Yathi sithi kimi futhi, profeta kula mathambo uthi kiwo, lina mathambo omilweyo, zwanini ilizwi lenkosi. Inkosi uJehova ithi kula mathambo omileyo, khangelani, ngizangenisa umoya kini liphile. Ngizabela imsipha phezu kwenu, ngihlumise inyama phezu kwenu, ngilifake isigogo, ngilifake umoya liphile, lizakwazi ukuthi ngiyinkosi. Ngase ngiprofeta njengokulaya kwami, kwathi ngisaprofeta khangela kwaba khona umsindo lokukhehlezela, amathambo abuthana ndawonye, intambo laba sentanyeni labo. Ngabona khangelani ke imsipha kiyo, lenyama yasuma phezu kwawo, lesigogo sawembeswa, kodwa kwakungela moya kiyo. Yasisithi kimi inkosi, profeta emoyeni, profeta ndodana yomuntu uthi emoyeni, inkosi uJehova ithi, woza moya uvele endaweni zonke uphefumulele kulaba ababuleweyo ukuze baphile. Nxa ngikhangela isimo sethu lapha eZimbabwe, sinjengamathambo lawa asewomile. Abantu abaningi ngiyakwazi ukuthi ngikhuluma kanje, baphuthuma indawo yonke, badinga impuphu, abanye njalo ngabadinga amafutha ezimoto, abanye njalo ngabamileyo bemelela isinkwa ukuthi basithole, abanye ngabalele njalo amalanga amaningi umuntu engadlanga ngenxa yokuthi akula ukudla lapha ekhaya. Nxa kunjalo sikukhangele, kulula ukuthi sizitshele ukuthi thina isimo sethu asoze sitshintshe. Sizitshele ukuthi yiso isimo sethu osekumele sizimisele ngaso. Sizitshele ukuthi thina njengamathambo lawa esewomile, engalanyama, evele kungasela lutho. Nxa kukhangele nje, wawungazibuza njengo-Ezekiel ukuthi Nkosi, kambe amathambo lawa angaphila na? Kodwa sinanzela lapho ukuthi u-Ezekiel, ngenxa yokuthi uNkulunkulu waba phakathi kwento leyo, sibona ukuthi isimanga senzakala. Inyama yaba khona phezu kwamathambo, amathambo lana aqalisa ukuba ngabantu, wagcine ethandaza njalo ukuthi kuphefumulele umphefumulo kuwe, kwaba ngabantu asebephila. Ungabe usunjengamathambo la abona u-Ezekiel ukuthi uzitshele ukuthi kambe siyinto leyo ingaphila, kambe siyilizwe leli lingaphila? Kodwa uNkulunkulu uthi yena nxa sikhangele ilizwi lakhe, akula lutho olumehlulayo. Nxa singayenza njengomprofethi u-Ezekiel, siye kuye ukuthi kambe Nkosi sisize ukwenzela ukuthi la mathambo aphile. Nxa sikhangele isizukulwane zabantwabethu, ukhangele ilizwe lethu leZimbabwe, uyabuza ubuza ukuthi kambe ikusasa yabo ingaphi khonapho. Ama-factory avaliwe, ukhangele amaplazi ethu, akulanga ukudla, sidinga ukudla phandle. Kodwa nxa uJehova engenela, uyakwanisa ukukuphendukisa konke lokhu, abise beZimbabwe esimeni sokuthi sibe lokudla, kube lemisebenzi, abantu baphile.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni, baba egama likaJesu, sibekile izwe leZimbabwe esandleni sakho. Ilizwe leli kalivuke, abantu bakho badle, bakwanise ukusutha, bekukhonza ngenjabulo. Amen.
Ake siyabonga Ntungameli Gomo. Wanamhla sima lapha ke kuhlelo lwethu lwezindaba. Asihlanganeni singabaphileyo ekuseni ngo-6:30 a.m. lapho sizabe lithulela indaba zesiNdebele. Ngolivalisemoyeni ngenjabulo, ngukhiphi Stube.